Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya. Kungakho ke phakathi kwehlelo lwethu le-international lobbying ukuthi sizwakalise ngodaba lwakomthwakazi siye sahlangana lebandla le-APF eliyilona ke manje esisebenzisana lalo ikakhulu sikhangeleke ngendaba yokuthi kusizwe abantu bakomthwakazi abalapha eSouth Africa ikakhulu kukhangelwe udaba olokuhlala kwabo lapha oluhlanganisela amaphepha namapermit okuwona ke angabagunyaza ukuthi bahlale belapha. Njalo ke siqopheke sikhangeleke ukuthi ke kungabi nokuhlukunyezwa kwabo ikakhulu sikhangeleke nezinye inhlanganiso ezingabe ke zivikela ke ubuzwe kumbe isizwe seSouth Africa. Kodwa ke indaba yakomthwakazi sizama ukuthi siyilethe South African community ukuthi ke ibe yi-special case na mala ngabe kukhona ke okukhangelwayo kodwa ke udaba lwakomthwakazi balukhangele ngendlela eshiyeneyo.
Manje khonokho elifuna ukuthi likwenze into esiqalisile na kumbe khona kuyaqala ukukhulunywa phansi? Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi selikusibanga sini?
Yebo, kuluhlelo oseluqalile lolo ke. Uhlelo lolu lwaqala ngokuthi ke kuye kwaba nokukhulumisana phakathi kwebandla le-APF lapho kwebandla le-MRP elahamba layafika ke eThekwini lapho kunama-ofisi ye-APF saba nokuhlala phansi sathatha mhlawumbe 8 hours sixoxisana ngendaba langodaba lwakomthwakazi nokuhlukumezeka kwabantu bakomthwakazi. Kwaseke sasuka-ke lapho-ke ngokwehlukana-ke saqala ukuhlela-ke umhlaka 1 May lapho esiye samhlela-ke sekunama-stakeholders amaningi ashiyeneyo saluhlela-ke lolu hlelo lwaphumelela kweza abantu abaningi bakomthwakazi ababuya bazohlanganyela kulolu suku. Kwaba-ke nomthandazo owaba khona ke owawuphethwe ngubishop Comfort and then-ke kwaba nezikhulumeli ama-stakeholders ashiyeneyo kakhulu kwezepolitiki nobukhosi nabo bakhuluma-ke obakomthwakazi. Kuza kuba neminye imihlangano ezaqhubeka isenzeka mhlaka 7 lapho-ke esiye sahlala nebandla le-APF saxoxisana futhi kabanzi ngenhlupho nangalokhu okukhangelelwe ukuthi-ke ma ibandla le-APF lisiyaxoxisana labo zakwabo lapha-ke eSouth Africa-ke iminyango eshiyeneyo ikakhulu-ke ezepolitiki ukuthi-ke bahambe bephethe udaba oluthini. So baye baya namhlanje-ke mhlaka 8 ukuthi-ke baye xoxa ngalolu daba bayile-ke emnyango weze-Home Affairs bayahlala-ke phansi-ke nomhlonipheki ophethe i-Home Affairs u-Aaron Mtshwaledi kwaba nokuxoxisana ngalolu daba bephothula ngodaba lwakomthwakazi.
Zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo lamanye amabandla kumbe inhlanganiso elifuna ukuthi lenze inhlelo ezifanayo?
Njenge-political party, Mthwakazi Republic Party, ma sikhangeleke ukukhulumisana nezizwe zonke esithi international lobbying sikhangelele ukuthi-ke sifinyelele-ke bonke kumbe zonke inhlanga kumbe ama-organizations angabe ekhona afisa ukuthi alalele ezwe udaba lwethu njenge-APF.